esizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani ngasimfuni. Kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyazokufanele ucompromise. So ama-political parties ngibona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlobani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, ngazi ukhangele kodwa kuyaphumani. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government. Kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa. Lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa ePhalamenti kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazawe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele-40% idinga just about 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity le ejeni kade ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamanene. So i-ANC phakathi kobunzima head or tail usikiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo i-ANC iphakathi kwenkinga ngathi i-head kuzayitshaya ukuthi itshela kuzayitshaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.